Mina ngisuke endaweni yaseMaphisa. Istudio 7 liyenza kuhle sibili. Kodwa ke sisola khona ukuthi lathi siyalithumela ama-messages sifuna ukuthi lisifonele sikhulume emsakazweni. Kali kwenzi lokho asikwazi ukuthi likhetha banjani ukuze bakhulume kumsakazo. Kathesi ngithumela i-audio le ngifuna liyibale. Mbeni lizayibala kumbe lizakuyekela futhi njalo asazi. Ngoba sizobuhlungu kulezinye izindaba lapho ezikhulunywayo esabe sifuna lathi ukuthi siphoselethu. Kodwa sihluleke sifuthelane nje sihlezi silokhu silalele. Ngiyabonga.
Uvuka njani msakazi womuhle? Kama mna ngikhuleka uMathe ngizalwa endaweni yaseLupane. Khathazekile lokuzwa ubuhlungu lokwethuka okuvelela ingozi le evele endaweni yakithi iLupane Komuza. Yazi kubuhlungu ukuthi umuntu ahlale velele ingozi enje ehlale phansi kunganamuntu omkhiphayo from ngolwesine kuze kufike usuku lwanamhlanje uthe ulunywe inyoka kungabi nomuntu omkhuphayo kwehlule ama-department wonke awelizwe. Inde kuzoba buhlungu kulo mlungu othi yena othi konkona akula nyoka phansi kodwa laye ethi ujike 30 meters down kazange wafika sokuyeto ujike njani 30 meters sokusele i 15 meters phansi ukuthi ayofika phansi. Ubone njani ukuthi akula nyoka ngoba i 15 meters leka ayifikanga uthi uphenduke ku 30 meters away wachekwa wathi akula nyoka. Kungani angamkhiphanga amanga ukuthi akula nyoka usabeni ukuyafika phansi? So into ebengifisa msakazi omuhle ukuthi angazi ukuthi lingaxhumana laye njani uRose Johnstone loyo umlungu loyo eke chaze kabazi ngokuthi wehluleke kanjani yena ukuyafika ku 45 meters ngoba ethi yena ujike ku 30 meters kodwa kula nyoka. So bengifisa ukuthi mali lingaxhumana laye lo Rose Johnstone lo onguye owezinyoka othi ujike ku 30 meters ngoba siyabona lapha message yakhe iyajikajika lapha ezinkundleni kuFacebook. So ukuthi achaze ukuthi yena ujike njani ku 30 meters engafika ngaphansi wabona kanjalo ukuthi hayi akula nyoka la ngoba ngeke sivume ukuthi akula nyoka yena ujike ku 30 meters engayanga phansi ku 15 meters. So umuntu ubuhlungu lokho ehleli sinzo lesina until namhlanje. And into engizibuza ngayo ukuthi kuma department lawo abo lokhu zena ekhaya ama abama game reserve laba abalayo yini into yokugqoka ukuthi bengene phansi? Ubuhlungu lokuthi umfowethu ehlale phansi engazabisoza aphinde abonakale ancwatshwe ku 45 meters phansi. Kubuhlungu kakhulu le nto le evele ekhaya ngenyoka le elomelo lo mfowethu.
I love you o Indebele. Mina ngu-Champion Dube ngisendaweni yaseBotswana eFrancistown. Ikola bensebenzela khona. Ngithi lapho ngizalwa khona kuseKezi eChelanyemba. Impilo esiyiphilayo ngapha yesh inzima kakhulu. Imali ayibonakali. Yafana nje lasekhaya lasemazweni onke nje hayi. Impilo khona akuphileki kahle. Sidinga usuku lemini. Izinto lasekhaya lazukuthi uthumele izinto ekhaya kufuneka imali inkalakatha yemali. So impilo khona esiyiphilayo inzima. Abohulumende la ngayazama nje ukuthi ngabe uyavuselela ilizwe lethu. Sikwazi ukuthi sibuyele ekhaya sizosebenzele ekhaya njengabanye abasebenzela kwemazweni akibo. Ngimile khona lapho. Ngiyabonga.